ezindabeni zethu lamhlanje. Inkokheli yomanyamo we-MDC Alliance yenza umhlangano wakuqala kulandela ukusungulwa komanyamo lo ngempelaviki ephelileyo. Ilizwe leBotswana selizaqala ukunika abashayeli bezimota labathengisa imizimba yabo ama-antiretrovirals. Abazali labantwana emaphandleni esigabeni seNkayi bakhala ngezikolo ezikhatshana lalapho abahlala khona. Sizahlolisisa okwenzakala kumanyamo we-MDC Alliance. Kuzabikwa njani indawo zabantu abazancintisa kukhetho oluzayo? Kulayiso lamhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama. Lamhla sihlaziya okwenziwa ngabesifazana kwezombusazwe. Bayangena ngobuningi babo na abesifazana kwezombusazwe? Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.